Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 kuNtulikazi 2022 ngokhipho Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bethuselwa ngamalunga ebandla elibusayo nesikhathi belungiselela ukufula emigwaqweni. Bayakhala abantu ngodlakela lwezombusazwe. Kuhoza Friday silomculi uRobin Mlawuzi waziwa ngegama elithi Mamozi. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo mhla umsakazo. Abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi sebelobele amapolisa bewazisa ukuba bafisa ukufola emigwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho nangokwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende. Benza lokhu ngesikhathi besithi bethuselwa ngamalunga ebandla elibusayo okwenze bavala amahofisi abo eHarare izolo. UMavis Khama usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso le balelwe ngamapolisa ngeviki ephelileyo ukuba befole emgwaqweni beveza ukufuthelana ngalokhu lokunye okubahluphayo eZimbabwe. Umthethwandaba wathi kumele belandele kahle iziqondiso zomthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ukuze bafole emigwaqweni. Umnumzana Peter Mtasa, umgcinisihlalo wenhlanganiso le, uthi
the police has called us for a meeting. This time around, we've complied with everything that the police and the magistrate court said we had not complied with in the previous notification. We do not expect the police to bar us anymore, for we have complied with the law. We are expecting to proceed with the exercise of our constitutional rights as guaranteed under Section 59 of the Zimbabwe Constitution to peacefully protest and to petition the Zimbabwe Human Rights Commission in the Parliament of Zimbabwe.
Amapolisa asesibizile ukuba siyehlangana lawo. Sikulandele konke lokho umanji kanye lamapolisa ababethe sasingakulandele encwadini yethu yesicelo sokuqala. Amapolisa ngake asalela ngoba sesenze konke lokho okumele sikulandele. Sikhangelele ukuthi sizoqhubeka ngokutshengisela kwethu. Sisenza lokho esivunyelwa isisekelo sombuso phansi kwesigaba 69 sesisekelo sombuso ukutshengisela ngokuthula.
Umthasa uthi sebesethuselwa ngabakubandla lezanu PF abacatshangelwa ukuba babuye izolo emahofisini abo batshona bezihlalele ezimoteni phandle kwaleyo ndawo.
We are very disturbed by this development. We expect the police to ensure that we are not harmed. We expect the Zimbabwe Republic Police to ensure that our offices and our staff are not disturbed in any manner. Ironically, this is what we are intending to protest against, and we do not expect the ZANU-PF and any other institution of the state to harm us for exercising our constitutional rights.
Sikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo. Sikhangelele ukuthi abasepoliseni bazobona ukuthi kasilinyazwa, njalo sikhangelele ukuthi abeZimbabwe Republic Police bazowalondoloza amahofisi ethu kanye lezisebenzi zethu. Isimangayo kuba yikho kanye esifuna kukhonona ngakho kulokho kufola kwethu, njalo asikulindelanga ukubona abeZANU-PF loba olunye nje uhlangothi lukahulumende besihlasela ngoba silandela ilungelo lethu elimunyethwe kusisekelo sombuso.
Umnumzana Tafazi kwaMgwadi, ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF, uthi umtasa labanye bakhe baphupha emini libalele.
We are not surprised by those allegations, especially coming from a crisis coalition organization that has characters like Blessing Vava and Peter Mtasa, who are known for agitating falsehoods and spreading fake news across the world in order to gather relevance out of donors.
Akusimangalisi thina lokho sokukhulunywa, kakhulu masikhangela ukuthi kuvela enhlanganisweni elenkokeli efana lobo Blessing Vava lo Peter Mtasa, abaziwayo ukuthi bengabahlezi befafaza amanga emhlabeni wonke jikelele ukuze bajabulise labo ababasiza ngemali.
Okwamanje abakubandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala, umnumzana Godfrey Sithole labanye bavalelwe estoksini besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kuthiwa abatshotshozela uZulu ukuba avukele uhulumende kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali, ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe lokhe usendlini yamakhaza eChitungwiza General Hospital. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC, uthi kuyamangalisa ukuba amalunga ebandla leli athwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abalandeli abalitshumi lantathu ababotshwa ngesikhathi kubotshwa uSikhala loSithole bebesemthethwandaba eHarare.
Namuhla besedale-ke le-High Court, lapho-ke abanye abangu-13 akade beyaphiya khona ngendaba yebhewu. I-court ipostpondiwe to i-ruling izaphiwa ngeviki ezayo. Njalo echikurubhi kulokhu kulo Honorable Sikhala lo Honorable Godfrey Sithole, siqhubekela phambili ngohlelo lokubana-ke sincedisane njengabantu beZimbabwe ukubana-ke kube le freedom yabantu.
USiziba uphinde wathi
lokhu kuvela ngenxa yokubana-ke iZANU-PF esiphikisana layo ilokwethuka-ke ngendaba-ke yokubana i-TRCC sigcwele indawo yonke.
Abanye abakhulumele Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuba kulelunga leZANU-PF umnumzana Upton Mashayanyika olokhu engakabotshwa kulandela ukwethula umbiko kumabonakude esithi kumele umnumzana Nelson Chamisa lemuli yakhe bebulawe. Ibandla leZANU-PF kukhanya selimlahlile, lisithi kalangcwadi eziveza ukuba ngumsekeli walo. Unkosikazi Patience Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umangaliswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende kumele ezinuke amakhwapha ekuthini umthetho kumele usetshenziswe ngendlela efanayo, kungakhethwa ukuthi lo ngowebandla liphi, lo ngowebandla liphi, kodwa konke setshenziswe according to the constitution.
Unkosikazi Rosaline Gwese owebandla le-Labour Economists and African Democrats yena uthi
uchapter 56 nomuchapter 67 we-constitution yethu ukhuluma yena ukuthi khona umuntu lomuntu nje ule-freedom yakhe of association.
Abakunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission lamapolisa bathi sebehlolisisa okwethulwa nguMashayanyika. Igqwetha elilodumo unkosikazi Beatrice Mthethwa usanda kulobela inhlanganiso ezijiyeneyo lamapolisa ekhonona ngokungabotshwa kukaMashayanyika. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi walile ukhuluma ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abantu abanengi eZimbabwe bathi bakhathazekile ngodlame olukhona elizweni. Bathi nxa kungalungisiswanga imithetho ekhangela ezokhetho, udlame lolu luzamemetheka okumangalisayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amalunga amabandla ezombusazwe amanyane ngaphansi kombuthano we-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD akhuthaza abaphatheka kwezombusazwe ukuthi bengajojozeli udlame. Ekhuluma lentatheli izindaba olilunga le-POLAD umnumzana Love Mo Maduku utheba lenhlelo ezilitshumi lane zokuthi ukhetho oluzayo lube lokuthula njalo luqhutshwe ngemfanelo. Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi wezombusazwe, uthi nxa kuguqulwa umthetho kumele kukhangelwe le mbangela yakhona.
Kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi imbangela yokungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayisomthetho, kodwa impande zalokho zinkulu kakhulu, zehla ziya phansi kakhulu. Imbangela yokuthi kungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe iliqembu elibusayo lalabo abasikhangelele ukhetho. Nxa ungathatha le mthetho esilayo ukusuka ngo-1980 uyise kwelinye ilizwe, bafika babambe ukhetho olukhululekileyo, ngokuba ukhetho olukhululekileyo luya ngabantu, ingqondo zabo, hayi ngomthetho nje kuphela. Ngakho inkinga yokuswelakala kokhetho lekuleyo libandle lisesihlalweni lalabo abasikhangelele ezokhetho. Nxa siguqula imithetho kumele sikukhumbule khona lokhu ukuthi inkinga ibanzi kulo mthetho.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uthi abesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo sebekhuthaza uZulu ukuba ahlasele abaphikisayo.
Kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election. Thina singabantu esithanda ukuthula njalo iconstitution ilandele lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba ukudliwa kuyele muva ukuthi basebenzise udlame bezama ukuthusela abantu.
Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Believe Kaule uthi kukhanya ukhetho lomnyaka ozayo luzabe lulokuthula ngoba kuyiwo umumo okhona elizweni.
Sengathi umumo wakhona nje olokuthula awotshengisela nje ukuthi ukukhethe lwakhona oluzayo laluzaba lokuthula. Futhi njalo bese ngikhangela futhi ama-proposals ayesenziwe i-government ukuthi yenze ama-amendments ku-Electoral Act. Mbona ngani nxa kuvunyelwana i-Pollard ihlanganisa ama-political players parties zonke okuvunyelweyo akwenziwe kulungele bona abantu bezimbabwe. Imbonakani yonke into nje ihamba kuhle ngaphandle kokuthi nje abantu babekhuluma izinto ezingayisizo belama-fears abo.
Umnumzana Elliot Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi okwamanje kusathule kodwa kwande ukuguquka ukhetho soluseduze.
I-situation kwezombangazwe siyibona ithule okwamanje kulungiselelwa ama-elections omnyaka ozayo. Singazi njalo ukuthi maleli langa selisondela kuzabe kulokhe kuthule ngaleyi ndlela. Kwathi nge-experience esilayo sikhangelele ukuthi kuzoba lama-tensions azaba khona lapho sokuqaliswa ku-campaign kakhulu. Njalo-ke sinanzelela lokhu kwakukhulunywe yi-Pollard in terms of ama-recommendations alapho. Singazi njalo ukuthi azalandelwa.
Akwaziwa ukuba kuzavinjwa njani ukuze kungabi lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
IZimbabwe School Examinations Council ibika ukuba namhla losuku lokugcina lokubhadala imali yemihloliso kweleZimbabwe. Ukuze umntwana alobe uGrade 7, kufunakala amadola eMelika alichumi kusifundo sinye ngasinye. Uze alove uform 4, kufunakala inhlawulo engamadola angamachumi amabili lane, 24 United States dollars, kusifundo sinye ngasinye. Abakusigaba sika form 6, kumele behlawule amadola angamachumi amane, lasitshiyo ngalombili kusifundo sinye ngasinye, 48 United States dollars. Uhulumende wathembisa ukuncedisa labo abanganelisi ukuhlawula imali le ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini, 55% kulabo abafunda ezikolo zikahulumende. UGaina Gumede Saidi owe-Studio 7 uxoxe ngalolu daba lonkosazana Nomsa Dube ohlala eMadobo.
Iqiniso ukuthi akwaneliseki dadewethu ngoba kunje abanye abantwana basoze bebhali amazamanisi la. Uyabona ngoba yona imali naleyo esiyiholayo thina ayivela ayifiki ndawo. Mana mase ngithiwa ngibhadala imali engake ezamanisi umntana wami iba yi-two or three ibe ngukwanisi. Yabo kunzima kakhulu lokhu okuthi kunje thina singabazali ugcina usiba usugula i-stress ugcina uzungena imkhuhlane emine ngicabanga ukuthi umntanana yesafushi. Uyabona and kunzima kakhulu abantwana abaningi asuzibebhahle. Ikho kuliqiniso ukukhula.
Kodwa uhulumende uthi yena uyancedisa ngokuhlawula eyinye yemali khonapho i-55%. Akuncedini khonokho abazali. Njalo imali yakhona ayifundwanga, akukhokhelwa nge-US dollar.
Yebo ngiyakuzwa dadewethu, ayincedisi ukuthi i-55%, i-45% leyo ngizayithatha ngaphi. Ngivele ngingayiboni i-45% yakhona. Yayibona njalo. Kunzima ngayena uhulumende yesiqalele ukusinceda ngawuhle ethi abantwana kuyababhadalana ukuze lathi sikhumule but i-55% ngizayibhatala i-45% ngiyayikhathanga ngoba kangiyiboni. Yabona ukuthi kunzima akunajisi ngiyayikhathanga so ayayinajisi ayinajisi umntanani. Uyakubona dadewethu kunzima lokhu.
Unkosazana Nomsa Dube uhlala eMadobo ubexoxa loGaina Gumede Saidi weStudio 7 esenathisa. ULive Talk namhla untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa labantu abajiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. singakangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elerussia lithi eleUkraine lihlasele intilongo ye-Olenika eDonetsk labulala amasotsha alo angamashumi amahlanu lantathu 53 azinikeze kubutho lakwelerussia esethwele nzima. Elerussia lithi kulimele njalo abanye ababekubutho leUkraine abangamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Kodwa eleUkraine lithi elerussia libulele amasotsha la elidubule khona entulongo le sebenza amabhomba atshiyeneyo. Lithi elerussia lizama ukuvala isenzo lesi ngokubhomba intulongo le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezempilakahle sebevumelene ukuba kulungiswe ijekiseni yokwelapha abalomkhuhlane we-HIV. Ijekiseni le ibizwa ngokuthi yicabotegravir eyayisetshenziswa okwamanje njengephilisi. Ijekiseni le izabiza inkulungwane ezingamajumi amabili amadola emelika 20,000 United States dollars ngomnyaka. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZIMSTATS izolo lwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani esensus aveza ukuba kuward 20 ematopo kuhlala abesilisa kuphela. Abantu abaningi basele bekhuza umhlola kuliviki kulandela okwethulwe kumpumela yesensus enziwe lolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezedluleyo eveza ukuthi ewadini le umuzi wezinsizwa. Abanye bebesithi lawa ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene. Kodwa kuncazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu yokuthi uward 20 kusemlageni. Ithi abesilisa abahlala kuleyo ndawo bangamajumi ayisitshiyangalombili lanhlanu 85 njalo kabagcelanga kuleyo ndawo. Kusensus ka-2012 iZimstats ithi kule ward kwakuhlala abesilisa abangamajumi phose amahlanu 49 labesifazana abalijumi lanhlanu kuphela 15. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele umfundisi Andrew Stone Sibanda ohlala ematopo yena othi ngempela leli liqiniso. Kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho oledluleyo kuwadile.
Uward 20 wakreatwa uphakathi kwamapulazi aphakathi nxa uhamba kwamgwaqo wekhezi. So iward yakhona ayifani labo ward 23, labo ward 24, labo ward 25. Uward 25 bangapha komthwakazi kulabantu abaningi kakhulu, futhi ayifani labo ward 16, ward 17 okungamakhaya. So kusemapulazini nje kusemlageni imizi yakhona mbona ngani ingu 25 imizi or so nxa ngicabanga kahle ngamapulazi nje ukuthi imizi yakhona into egaga. Futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona iZimstats bekungabantu abahlala emlageni abekusinkomo, ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo, abanye bahlala eGwanda. Kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa kuvotwa abantu abangani, ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lempumela yama-election sibe sesiqathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu.
Ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi?
Yokuthi sikubambe khonokho sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela ke bese sibone ukuthi anti wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka. Sizamele ukuthi-ke kuzasinceda thina nxa sesi-analyza ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe sokutholakalise kulabanye abantu amanumber sefike ku-500. Kuzasinceda khonokho. ngoba leyo wadi sibe liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini ukuthi egqagqa imizi yakho.
Wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani? Sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMat South kuzokuthi iMat North.
Kukhona ukuchamans inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu civil society zange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba okuthi kumonithwe indlela indlela ye-census. So nxa sekuphume kwabanje nanxa siza kukhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years. Into yakhona kayisiphathi kahle, kodwa-ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane, nabi le Mathebeleland South saqhubeka sithole okuncane, iHarare izaqhubeka ithole okuningi. Kanti njalo futhi sikhangele lekukhethweni ukuthi siyathola i-delimitation eprocess yama ukuphawula izigaba ezithiwa ngama-constituency sizahlalapho sibalutshwane.
Lowo ngumfundisi Angiston Sibanda ohlala eMatobo. Ubexoxa lo Ntungamenigomo weStudio 7 eseMatobo. Omanje okwamanje sike sizwe ke umlalelo yedwa ekhuluma ngakhonokho ke engakhuluma ngakho, sike sizwe ke ilisina yethu yokuqala.
Sithi seven injani basakaza abahle, hayi siyabonga siyazisa indaba. Bengithi kubafowethu laba baseBotswana neGoli abayelokhu besithi thina sihambe siyovota esisekhaya, bethi sihambe siyovota bona bekhuluma beseBotswana lakubo South Africa, kathi bona indaba bengavuyi bezovota, bona indaba bengavuyi bezovota, babuye bona bezovota. Ayikhonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la, thina kokuvota lokho hhayi asisakungeni lokho. Siyavotela bani? Kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapha komthwakazi akusela. Izapho yangikhona yaginywa izanu, ngeke size siyivotele. Sesizama emthwakazi, sesizama emthwakazi, ye sesizama ukugxila kiyo bese-ke.
Ye lo-ke umlaleli weStudio 7, sike sizwe-ke okunye siyaphambili, sizwe iWords of Friday. Kuliviki kuhlelo lwethu leWords of Friday silomculi wakoBulawayo ocula ingoma the Afro traditional and contemporary music uRobin Mlawuzi, wazakala kwezomculo ngegama elithi Mamozi. Asizweni iqoqa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Bande.
Sasakala ngogida umagama egida emgidi etshiyeneyo kulezi nsuku uyacula njalo umfana kaMlawuzi uMamozi ngena phela Robi.
Mina ngihlala emakhandeni akoBulawayo eZimbabwe. Ngafunda emakhandeni primary, hhayi ngabe sengisiyafunda lasemakhandeni secondary. Njalo mina ngihlabela uculo olwe Afro traditional contemporary music, okusho ukuthi ngathi kubika ngesiNdebele ngathi music ehlangehlangeneyo elamasiko lokwenzakala ngesikhathi sakathesi.
Wathanda ukucula esemncane lanxa wayengacindezela imiculo yakhe. Pholo na igama lakhe kwezomculo lithi Mamozi lithoni?
Into zemusic ngiqale ngisaseprimary emakhandeni primary ngihlabela kukwaya, kodwa kathesi sengiphusha ikarea yami. Ngiqale ngo-2020 ngesikhathi secorona. Ngase ngizinika ibizo elithi Mamozi. So ibizo leli elithi Mamozi lisukela ekuthini ubaba muvele eMalawi umama muvele Mozambique, mina ngazalele Zimbabwe. So ngahlanganisa nje ama countries ama letters okuqala nje ukuthi ma Malawi, mo Mozambique, zi Zimbabwe ngase ngisenza igama elithi Mamozi.
Njengabaculi abaningi uMamozi wangena kwezomculo ngokuthi indeka isizwa imculo yabanye abahlabeleli.
Okwangenza ngahlabela ngathi ngabona ukuthi umculo namhlanje lutshintshile luhlukile and abantu they are growing up and kulokunye osekusele emuva esingakuthathanga kathesi. So mina ngase ngisithi hayi njengabantu engangilalela uDon Gumbo labo majayivana labo bonke abantu abasuke kudala abasi-inspirayo ngabe sengisithi ngcono lami umculo lolo ngilukhulise kodwa ngilulethe ngendlela engani inyakathesi engathi i-contemporary elobu these days. So kodwa ilokhu ile message eqinileyo njalo ilokhu lobuntu bethu bakudala.
To be a man out there, you gotta be a strong man. Kumele uzilwele uzoshayisana lento eziningi bo. Abanye bazakulahla bo, abanye bazakushiya bo. Bethi wena awunamandla, phumelela, uzophumelela. Gotta believe in yourself.
Okwamanje uMamozi kwenza izimanga kuzokwazi le Europe esebenza icule emazweni athiyeneyo afana labo Austria, Germany le Czech Republic lapho abamthanda kwamagama. Epheleni kwalo mnyaka uthi uzenza imidlalo yakhe kwele Zimbabwe njalo uthi ukhona emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Kesi sizini sase-Europe sengiqalisile ama-tour ami ngingapha kumbe ngikhiphile i-albhamu lami elisha elikuthiwa ngugijima and liyenza kahle kakhulu kathesi ngoba ilina liyalilalela njalo liyangisapota. Mina ngitholakala kuma-social media handles ngathi ku-Facebook liyadinga uMamozi, ku-Instagram lihamba kumamozi underscore official, ku-Twitter lakho lihamba kumamozi official, lakho ku-TikTok ngiyatholakala liyadinga uMamozi. So bengithanda ukulibonga kakhulu ngokungisapota.
UMamozi ucula akhiye bavume ngekhanda lakhe ngolutulo abalandeli bakhe nguye emzilayo kuhlelo woza woza Friday libe nempelasonto lithukela igama lami u-Ezra Jesus Bani.
Fighting for your dreams, yeah. Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies. Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies.
But yeah, lion in the jungle. Them struggling, but them don't got down. Heaven on it, but yeah, them see to it that everything we need them provide. Heaven if them make them provide. Oh Lord, Lord, get a job, them a pay, pay no bills. Fire the life where we live is an obstacle. Ay 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 ay, ay 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 ay. Even if them run away from the corruption, it'll find them in another form.
Siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu kodwa singahambi sibone kade sikhokhela namhlanje. Abahlanganiswe ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo ngu-Cape Town.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.